abadala bathi imfundo lihawu njalo yilifa elihle osekuyingoma yabahlali beKensington lapho abafundi asebehamba umango omfitshane ukuya esikolo njalo bethola laba bahlawulela izifundo zabo. Umfundisi weUnited Methodist Church eMacedonia uRachel Ham ongumqoqi wemali lempahla esiza abafundi beMCZ Secondary School obekuleli okwamaviki amabili uchaze ukuba uyaziqhenya ngokuzinikela kwabafundi labahlali beKensington ekuboneni ukuba abafundi bayafunda njalo bayaphumelela ezifundweni zabo. Umfundisi Ham uthi ulangazelela ukuba isikolo lesi sikhule sibe lekolitshi yemfundo yaphezulu iyunivesithi eyebandla leUnited Methodist Church njengakwezinye izigaba zelizwe.
So ultimately, my plan for the 30 years down the road, 20 years from now, is that there would be a branch campus.
Silabantwana abahlakaniphileyo, abathukutheleyo, abazimiseleyo ezifundweni zabo, njalo bafunda kakhulu ngokuqiniseka kakhulu. Okuze kwenze kwangifaka umhawu ukuthi senze lokhu esakwenza edolobheni leMdali lapho esile eUniversity Court. So sikhangelela ukuthi eminyakeni ezayo elithumi kusiya kwengithumi lanhlanje lesi sikolo sikhule naso size sibe yiUniversity ekuhlangothi lwe.
Umphathisikolo weMCZ Secondary School uMnumzana Kholwane Moyo ubonye usizo lweUnited Methodist Church ekusunguleni isikolo lesi esasinabafundi abadlula amakhulu amabili.
Inkinga esihlangane lazo ikakhulu yikuswelakala kwama textbook. Ngananzelela nyakenye siqale uluhlu lwezifundo ezintsha esizibiza ngesiNgisi sithi yinew curriculum. So ngokunjalo ama textbook kumbe ingwalo zokufunda ziyasilela kakhulu ebantwaneni. I-enrollment yethu ingani iyakhula iyaphezulu. So sokulokusilela kwefurniture ukuthi abantwana babhale behlezi ezitulweni lematafuleni.
Umgcini sihlalo weMCZ Secondary School School Development Association unkosikazi Gladys Tafuma ubonge ibandla leUnited Methodist Church ngesandla esihle lenhlanyelo abayihlanyele eKensington.
Ibandla leUnited Methodist lisisizile kakhulu ngoba ukusungulwa kwalesi sikolo sisungulelwe yibo njengoba isikolo vele singesabo. Basenzela izinto eziningi kakhulu sibili, basakhela lesi sikolo kusukisela ekuqaliseni kuze kube lanamhlanje lokho sindawonye labo besenzela izinto lapha lalapha ngoba sibhekana lokunzima thile njobe elizweni vele kunzima kunje. Silabazali abazali kwesinye isikhathi kabenelisa ukuthi babhadale ischool fees ngendlela enjani efaneleyo. Basinceda lapha lalaphayana ekwakheni, ekuphakamiseni abantwana besiye emasports, abantwana besiye ezindaweni ezijiyeneyo.
Osakhulayo owafunda kulesi sikolo sisungulwa uHandsome Macala osengumbalisi njalo kulesi sikolo uthi ukubone kumqoka ukuba aze kupha akuvuna kulesi sikolo.
Ngiqala ukufunda ngo-2007 okungenze ngaphenduka ukuthi isikolo ngesethu and siku community yethu. So ngikubone kufanele ukuthi lami ngibe ngizothuthukisa i-community yethu. Isikolo lesi singakabi khona bekuhanjwa 10 kilometers ukuya esikolo, ukuthi 20 kilometers uhamba lokuphenduka. Lokhu kusincedile ngoba kathesi isikolo sesiseduze njalo asisahambi imango emide. So sifike endlini zokufundela singadinwanga.
Abafundi beMCZ babonye usizo olukhulu abalwenzelwa libandla leUnited Methodist Church bethi kudala bebehamba amakhilomitha adlula ichumi besiya esikolo kodwa manje konke sebekuthola eduze njalo bayasuthiseka ngemfundo abayithola kulesi sikolo. Ngimele iStudio 7 ikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.